Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mtwaka zomuhle ikutibana lamhlanje kungolwesithathu umhlaka 18 kumabasa ngelanga likazibuse ele independence ku 2018 olamukela emweni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje inkulungwane lenkulungwane zinanza ilanga likazibuse eHarare la kobulawayo umkhokheli we-MDCT umnumzana Nelson Chamisa laye uphathekile emkhosini oqhutshelwe eHarare. Iziphathamandla zikahulumende ezigoqela umnumzana Patrick Chinamasa zikhonapha eMelika emihlanganweni ye-World Bank. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkulungwane lenkulungwane zabantu zithe kwaqa emkhosini oqhutshelwe eHarare lomunye oqhutshelwe kobulawayo lamhlanje zinanza ilanga likazibuse ele independence. Kobulawayo khona umkhosi lo oqhutshelwe eWhite City Stadium lapho umphathintambo wedolobho la kobulawayo abale khona umbiko wokunanza lolu suku ovela kumongameli Emmerson Mnangagwa. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Bekungabizwa ozwayo lapho inkulungwane lenkulungwane zabantu zijabule lamhlanje zinanza ilanga likazibuse. Ngemva kokubala umbiko kamongameli, unkosikazi Angeline Masuku uke waphelelwa ngamandla wawela phansi ngoba ephathekile emzimbeni. Umqondisi wedolobho lakobulawayo unkosazana Thokozani Ncube uchasisa ngokuphatheka kukankosikazi Masuku emphakathini. Ethi udokotela kankosikazi Masuku ubemalele ukuba aqhubeke esebenza ngoba umzimba ungavumi.
Yikho efanele ebone kufanele ukuthi abuye namhlanje sizo celebrate sonke nini ilanga lethu le independence. Engingakutsho ukuthi uDr wakhe ubevele emphe amalanga amalutshwane ukubana aphumule mbijana, but because of her commitment ubone kufanele ukubana abuye azokuba lathi namhlanje. However, okwakathesi she is receiving medical attention. Hayi, ngiyalithembisa ukuthi kuza kuba right. Akula lutho oluzahamba kubi. Sizaqhubeka ama director of ceremonies ethu besilandisela ukuthi kuyini okuyalandela ngesikhathi esifitshane sizayo.
Ilunga labalwa impi yenkululeko uviyo lezipra obesemkhosini lo umnumzana Edward Nare uthi ilanga leli liqhakathekile loba nje ukuwa kukamama uMasuku kuyinto edanisayo.
Umuntu ngumuntu ukuthi ngakho engizwa kuhle ngakho senzakala into njengazona leziyana asiyo into ukuthi omunye umuntu ungayithakazelela ukuthi isebenzakale lokho. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi abanye besizile phambilini ukuthi ivele udokotela ubemnikile amalanga ukuthi ihambe wephume. Yena ngokuthanda umsebenzi waseqinisela wathi hayi wothini ngihambe kuphela.
Unkosazana Nokuthula Mlilo uthi ilanga likazibuse selaguquka kudala ngitsho lemaphandleni kwakule khefu elijabulelwa ngumuntu wonke kodwa kulezi insuku sokwehlukile.
Ngathi hayi kugcwala abantu kugcwele ngoba kudala le makhema reserve kwakudliwa sibili hawo kwakathezi haya sikwazi ukuthi kwenzi kuyini okwakudala kwakukuhle sibili kwakuright kwakudliwa
bekunyathelwana enkundleni ye-White City Stadium lapho abantu abaphiwe ukudla kwamehlo lenhliziyo zinhlanganiso ezehlukeneyo ababalisa abezomvikela amapholisa abasakhulayo labaculi kunye lemidlalo yebhola. Ngimele iStudio 7 kobulawayo e-White City Stadium ngingu-Anastasia Ndlovu.
Emkhosini weHarare khona umongameli Emmerson Mnangagwa utshele uZulu ukubana ilizwe kumele liqhubeke libambene lithakazelela inkululeko. Umhlangano lo ungenwe njalo ngumkhokheli webandla leMDCT umnumzana Nelson Chamisa. Kubika uMavis Gama.
Panoshika mkuru wedu wenyika.
Zimamukele ngenjabulo enkulu umongameli Emmerson Mnangagwa lapho engena enkundleni ye-National Sports Stadium emkhosini wokunanza iminyaka engamashumi amathathu lasitshiyagalombili ilizwe lathola uzibuse. EleZimbabwe linanza lolu suku kwakuqala kusukela latholayo uzibuse lingela owaye ngumongameli Robert Gabriel Mugabe ohluthunelwe intambo zombuso libutho lawupha uMnangagwa. Emazwini akhe awethule emkhosini walamhlanje ugcizelele inkuthazo yakhe yokuthi malungabi lodlakela ukhetho lwalonyaka luqhutshwe ngokuthula ukuze impumela yalo yamukelwe nguye wonke umuntu.
Ladies and gentlemen, comrades, in a few months' time, our country will hold harmonized general elections. I urge all leaders of political parties to hear the call of a national anthem.
Sizobona ilizwe lethu liqhuba ukhetho kunyanga ezimbalwa ezilandelayo. Ngiyalikhuthaza lonke lina elikhokhela amabandla ezombusazwe ukuba lenze njengalokho okushiwo ingoma yelizwe, libe ngumzekeliso. Sehlukane layo yonke imihlobo yodlakela okubalisela ukuthukana. Uhulumende wami uselungiselela ukuqhuba ukhetho oluqhutshwa ngendlela eyamukelwa nguye wonke umuntu.
Kodwa omunye wenkokheli yamabandla ezombusazwe yaphikisayo umnumzana Nelson Chamisa okhokhela elinye icele le-MDCT kanye nomanyano we-MDC Alliance uthi okukhulunywa uMnangagwa kuyize khona bezokhulumisana laye ngenguquko okumele ibe khona elizweni ezavumela ukuqhutshwa kokhetho olukhululekileyo.
The Pan-African Party, a pro-people party. The National Liberation Struggle was a national project.
Silibandla elilandela iziqondiso ze-Africa. Silibandla lomuntu wonke. Impi eyaliwayo yaliwa ngumuntu wonke elizweni. Silapha ukuhlonipha wonke abasishiyayo befela ilizwe leli. Kanye lokuthi kwelizayo kuza kube sekunguye uMnangagwa oza kube sengumkhokheli webandla eliphikisayo. Kungakho ngizothanda ukuthi laye aze kumikhosi efana lani. Ngize lapha ngilungiselela ngoba yimi engizokube ngikhokhela yithi esizobe sesibusa. Inkulumo yakhe uMnangagwa ayiqondiswanga kithi, kasivumelani kulokho akutshoyo. Uthi yena kuzokube lokhetho oluqhutshwa ngendlela eyiyo sona isimo singaguqukanga.
Omunye wabaxoshwa kuZANU PF ngesikhathi ikhokhelwa nguMgabe owayeyisikhulumeli salelo bandla umnumzana Rugare Gumbo ubekhona emkhosini wanamhlanje. Owalonyaka umkhosi unanzwe phansi kwendikimba ethi Zimbabwe at 38 Socio-Economic Restoration and International Re-engagement. Ungenwe nguZulu ovele kunhlangothi zonke zempilo, iziphathamandla zikahulumende, abameli bamanye amazwe eZimbabwe, abezokholo kanye labezomvikela. Omunye wabekade libasuZulu ngumculi olodumo u-Alick Macheso leqembu lakhe le-Orchestra Mberikwazo. Bekulomdlalo njalo wenguqu iqembu elimela isizwe elama Warriors lidlala lele Zebras lakwele Botswana kumncintiswano wenkezo ye President Independence Cup. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Umumo uqhubeka umubi ezibhedlela eziningi zikahulumende kungelabongi labongikazi kulandela ukuxotshwa kwabo umsebenzi nguhulumende izolo. Uhulumende na uthi useqalisile ukuqatsha abongi labongikazi abatsha kuqala nje kusasa. Kubika uBathabile Masuku.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association, umnumzana Enoch Dongo, uthi umbiko wokuxotshwa kwabo bawutholile ezindabeni abakaziswa ngokusemthethweni.
Sesikhulume le Health Services Board sibazisa ukuthi thina lokho esiqhatshiwe. Ngakho nxa bengaqala ukuqhatsha abantu thina silokho esikhona, siza kusa udaba emthethwandaba.
Udokotela wesibhedlela sempilo umnumzana Solwayo Ngwenya uthi umumo lokho umubi esibhedlela ethi abongi lokho bengakaphenduki emsebenzini.
Isibhedlela lokho sisebenza ngestaff sona leso mongikazi labana. Asazi ukuthi uhulumende abomongikazi laba bazaqedelana nini indaba yabo leyo kwenzela ukuthi baphenduke emsebenzini. Kodwa ngivele ngibona amaphepha athi khona uhulumende ukuthi sikhathe abantu asebaretayayo labanye abangasebenzini. Yikho kusasa njengoba siyabuyile emsebenzini.
Umongi okhethe ukuzibiza ngokuthi nguNigel Dube uthe sebezwile ukuthi uhulumende ubaxotshile umsebenzi, kodwa bananzelela ukuthi ubukhokheli babo leningi labantu alithakazeleli indlela uhulumende akhetha ukuphatha ngayo udaba lwabo.
I-management ingazani lakho ukusekela kancane khona kokukhalala kwesebenzi ukubuya emsebenzini. Kodwa ke ngeke bekufake kube sobala la. Njalo abantu into abangayithabanga kakhulu indlela i-government esibuye yaresponda ngayo.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi sichasisile Ndlovu uthi kuyadanisa ukuthi abakhokheli belizwe abahloniphi ukukhululeka koluntu kanye lamalungelo amunyethwe yisisekelo sombuso.
Umsekeli kamongameli akhiphe igama elibuhlungu lokufuna lokuthi seqotsha izisebenzi zempilakahle yamanesi ngenxa yokuthi batshengisele ukuthi hayi thina kasiphathwa kuhle. Umuntu axotshelwe ilungelo lakhe elikhona la ku-constitution. Kuyamangalisa njalo kuyadanisa njalo kutshengisa ukuthi iZimbabwe ayikabi ready ukulandelela lokugcina isisekelo sombuso.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mbuso Bebe uthi uhulumende uveza uncindezelo kanye lokwehluleka okwedlulisileyo.
Lapha ngibona kuvezeke sobala ukuthi uhulumende wethu ulokuncindezela thize, ngoba kangeke wathi uyamisa amanesi wonke elizweni msebenza. Bona bevele betshengisela into ayebavele bevunyela ukuthi beyenze emthethweni welizwe lonke, i-constitution. Ngakho bekungafanelanga bexotshe umsebenzi, kodwa kuhulumende kade kufanele ngabe yena ukhangelisile ngokujulileyo ukuthi vele isisusa sendaba singaphi. Lokhu abakwenzayo kufanele ukuthi benathe amaphilisi ekhanda wena umuntu evuvuke uzwane.
Iningi likaZulu lithi lokhu kuveza uchuku lombuso webutho ongelazwelo ebantwini abalezikhalazo okumele zilungisiswe, hathi ukuhlukunyezwa ngoba beveze imbono yabo ngokukhalala umsebenzi. Ngimele iStudio 7. Ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa losibalukhulu weReserve Bank umnumzana John Mangutsika bangena imihlangano enziwa minyaka ngomnyaka eWorld Bank leIMF konapha eMelika sikhuluma nje. Uchinamasa uthi bazahlangana lezi phathamandla zikahulumende weMelika bekhulumisana ngezijeziso. Asizweni ekhuluma leStudio 7 namuhla.
I am here to attend the World Bank meetings which are called spring meetings.
Ngilapha ukuze phatheka emhlanganweni ye-World Bank ngoba eZimbabwe lilesabelo kuleli bhanga kanye laku-IMF. Silande imihlangano le njengamalunga e-World Bank le-IMF.
On the sidelines of these meetings, I'm going to be meeting the State Department the Department of Treasury of the United States.
Ngakolunye uhlangothi ngizahlangana leziphathamandla zikahulumende weMelika eze-State Department lezogatsha lwezemali olwe-Treasury. Sibacela ukuthi besule izijezo zenoto abezethisa iZimbabwe. Sizahlangana njalo lababolekisa imali, sikhulumisana labo ngokubhadala izikwelede zethu.
Umnumzana Patrick Chinamasa, ongumphathintambo wezemali, ekhuluma le-Studio 7 ekhonapha eWashington DC lamhlanje. Obehumutsha yintatheli yethu uGibbs Dube. Uhlelo lwe-Live Talk Diaspora Forum lamhlanje sikhangela usuku lukazibuse i-independence. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Amazwi enduduzo lokhe esiza emulini yakoBush evela endaweni ezitshiyeneyo zeMelika kanye lasemazweni omhlaba ngemva kokubhubha kwaye ngomkamongameli George H.W. Bush unkosikazi Barbara Bush izolo. Ubesele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyagalolunye lambili 92. Unkosikazi Bush ube lembali ebukekayo yokuba lo mtshato omude embalini yabo mongameli beMelika ngoba ubesele minyaka engamashumi ayisikhombisa lantathu 73 endile. Okunye okwenza imbali kankosikazi Barbara Bush ibukeke ikuthi wayendele kumongameli njalo wazo kuba le ndodana eyaba ngumongameli weMelika uGeorge W. Bush. Lezinye njalo ezikwezombusazwe ezibalisa uJeb Bush. Yena uncintise kukhetho lwama-primaries ama-Republicans okuba ngumongameli. Ukukhangela impilo kankosikazi Bush, uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxele sizalwane seZimbabwe esenhlanganiso yamakhosikazi angamakholwa eSabatha eZimbabwe Adventist Women Abroad Conference iZawak unkosikazi Rona Spanda.
Kulusizo kubana imuli yakwa Bush ilahlekelwe ngumama umama Barbara Bush sikhalalayo imuli eAmerica yonke sikhalale imuli yakwa Bush losizi siyethemba ukubana lizaduduzeka ikakhulu ngempilo kamama indlela kade iphila ngayo.
Wena ubumazi ngayiphi indlela?
Mina ngiqalisa ukwazi ngomama uBush. Kudala ngangikwazi ukuthi kuthiwa ngumama othanda abantwana, okufundela abantwana, ehamba ezikole, ehamba bafundela, esenelisa ukubana balethe ndawonye bafunda ukubala lokubhala. Khonokhana nje ukuvulwa amehlo ukuthi wazi ukubala lokubhala. Kuyinto enkulu emntwaneni, ngoba yinto okhula layo, nxa usuyikhulile oyisebenzisayo ukuze impilo yakho iphumelele. Ukuphatha kwakhe imuli, ngizwa kuthiwa umama kade ehlanganisa imuli kangaka uze nxa ufuna ukubona zwana ukukhulunywa ngabazukulu bakhe, izizukulwane zakho abakhuluma ngakho, khona nje ukuthi umuntu ahlale iminyaka eyisikhombisa edlula iminyaka eyisitshiya, you know, amachuma ayisikhombisa ehlezi lendodana, khonokho kungitshengisela ukuthi ube ngumama obekezelayo. Akula muntu opheleleyo ongela sici. Kuthi ukuthi umama lo be usenelisa ukubekezela. Ube ngumama olothando, umama olubuthelelayo imuli yonke.
Umama lwana vele wayele nkulumo emgceke.
Emgceke, ube ngesaba ukukhuluma abona kufanele. Yikho sibona esenelisa ukubana ngumama wesibili eAmerica ukuthi abe yinkosikazi yomthungameli welizwe, aphinde abe ngumama womthungameli welizwe. Owakuqala esimaziyo ngu-Abigail, nguye owakuqala owaba lo baba, wayengumthungameli wazoba lo mntwana. But owesibili nguye umama uBush khona ukuthi umntwana la yazi hawukele umba abantwana labo bezwe hawukele lanxa abanye bengabangabanga abathungameli belizwe kodwa bangabathungameli lapha bakhona okutshengisela ukuthi isandla sakhe besiqinile kufundiseni njalo bemele iqiniso abantwana bebona ngoba okwenza ukuthi bakhwabithe lokho okwenziwa ngubaba ikuthi umama uyisisekelo sakhe.
Ye, nxa sikhangeleke ukuthi ubudlelwane beZimbabwe le-America ngali ngesikhathi sombuso womkakhe ngesikhathi sombuso womntanakhe.
Ye, ngesikhathi sombuso womkakhe ubudlelwane siyabubona ukubana yikho abantu babesenelisa ukubana basuke eZimbabwe bazibuyele lapha bafike lapha e-America bafike bathole imisebenzi basebenze bafunde ikakhulu ukufunda bafike bafunde baningi abantu ababuya ngesikhathi umkakhe busa babuya bafunde babe yikho lokho abafuna ukuba yikho khona kuyafana nalesikhathi umkakhe umntanakhe engumthungameli welizwe abantu bebebuya khona pe-America bafike bafunde bayenza konke abafuna ukukwenza baphumelele kungela nkulumo eziningi kodwa into engiyikhangeleyo uyazi ukuthi ngesikhathi umkhuhlane we-HIV and AIDS usesatshwa umuntu kuthiwa ungamthinta abantu becabanga ukuthi ungamthinta umuntu olomkhuhlane nalowo la uyawuthatha umama uBush uphuma ngelinye ilanga kudala iphethe okulusane phambi kwabathatha izindaba ephethe usane okwakuthwale lo mkhuhlane khonokho kwaba yinkulumo yokuthi etshengisela abaningi ukuthi hhayi lokho elikucabangayo kayisiko asingeke sehlukanise abantu ngenxa yokubana segula umkhuhlane wonje njalo ngamanga ayisukuthi ungamthinta umuntu lowo la uyagula kwaba yindaba ayikhuluma engakhuluma ngamazwi amaningi yasali lokhu isemehlweni yavula abanye abantu ababelele ngayo kumbe ababengambulelwanga kuhle ngayo yabavula amehlo.
Unkosikazi Rona Spanda, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, ngowenhlanganiso yamakhosikazi angamakholwa eSabatha aweZimbabwe Adventist Women Abroad Conference, iZawak. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Osaphethe isikhundla sokuba nginobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, umnumzana John Sullivan, wethule umbiko wokwenzela mhlophe leZimbabwe ngokunanza iminyaka engamashumi amathathu lathoba mnembili elithole uzibuse. USullivan uthi njengoba ukhetho solusondele eleZimbabwe lilethuba lokuthi lilungisise umonakalo ongaba selizweni ukuze lithuthuke libe lelakusasa elihle kwezombusazwela kwezenotho. USullivan uthi uZulu waseMelika umanyana loweZimbabwe ekubeni lethemba lelakusasa lombuso okhululekileyo kanye lentuthuko kwezenotho njalo ukhangelele ukuqinisa ubudlelwano obuhle labantu beZimbabwe okweminyaka eminingi elandelayo. Izizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa zithi kazikayitholi inkululeko njalo kudingeka inguquko enkulu elizweni ukuze umuntu wonke weZimbabwe athole inkululeko epheleleyo. Lokhu kwethulwe izikhulumi ebeziyingxenye yenkulumompikiswano phezu kukazibuse weZimbabwe eqhutshwe izizalwane zeZimbabwe lamhlanje eJohannesburg, kubika uBenedict Nhlapo.
Izizalwane zeZimbabwe kule South Africa zikhethe ukuthakazelela ilanga likazibuse lamhlanje ngokuqhuba ingxoxo lapho ebezibuzana khona ukuthi ngambe izizalwane zeZimbabwe zayithola yini inkululeko ngo-1980. Phose zonke izikhulumi kule ngxoxo-mpikiswano bezivumelana ukuthi yebo ilizwe laphunyuka phansi kombuso woncindezelo lwamabhunu kodwa qede lapho wangena phansi koncindezelo lwebandla lweZANU-PF. Bathi ZANU-PF yathola umnotho oqinileyo yawuguqisa phansi ngamadolo ngenxa yenkohlakalo kwatshiya abantu bengasela msebenzi kwaphinda kwandisa ukuyanga elizweni. Lezi izinto abathi kazitshengisa ukuthi kule nkululeko. Enkulumeni yakhe kulombuthano umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi bakhona abalutshwana asebethethe inkululeko lomnotho welizwe bayitshwathika ezambeni zabo okuyibo okufanele balwiswe ukuze wonke umuntu akhululeke.
Uhulumende waseZimbabwe wahamba waseWashington ku-IMF le-World Bank lapho aphuma khona lohlelo lwezomnotho okuthiwa Economic Structural Adjustment Program. Sabona ama-factory amaningi avala. Izalwane eziningi zaseZimbabwe ababesebenza eZimbabwe babuya lapha eSouth Africa. So yikho thina sithi ke yebo yesathola uzibuse ngo-1980 kodwa kasikakhululeke.
Abanye ke bathi kungatsho kanjani ukuthi Zimbabwe ikhululekile nxa izinkulungwane zabantu ezabulawa ngesikhathi segugrawundi kungakakhulunywa ngazo noba ukujeziswa kwalabo abenza lokho. Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Jonathan Mbedzi uthi kufuneka izizalwane zeZimbabwe zime ndawonye zilungise konke okonakalayo kusukela ngo-1980 ukuze umuntu wonke akhululeke ngokugcweleyo.
Okwamanje abantu siyabona ukuthi kunento eshothayo kancane ukuthi singaselebrate le independence kahle ngoba unje lapha eSouth Africa namhlanje kufanele sithokoze sijabula yonke indawo, but just imagine sesihleli phansi sinjengomhlangano wokuthi kuvele kuzovelani after this.
Bakhona-ke bathi ukungena kukamongameli Emmerson Mnangagwa embusweni osekwenze zonke ingatsha zikahulumende zagcwala abebutho kukhombisa khona ukuthi inkululeko isihle yanyabalala njengoba kusobala ukuthi ibutho ngeke livumele ukuqhubela abanqobileyo iintambo zombuso. Omele bandla le-MDCT kwele-South Africa umnumzana Austin Moyo uthi izenzo hathi ukukhuluma nje ngomlomo yizwe ezakwenza umuntu wonke eZimbabwe azwe ukuthi ukhululekile.
Uma sikhuluma nge-independence uzibuse, sikhuluma ngokuthi abantu babe nelungelo lokuthi bakhulume lokho abakuthandayo ngesikhathi abasithandayo. Babe nelungelo lokuthi bahlangane ngesikhathi abafuna ukuhlangana ngaso. Kumanje abaningi abantu baseZimbabwe baphumile eZimbabwe bangaphandle, kanti uzibuse lona kanti ubenefita bani wona?
Iningi ke lithi alikho ilizwe elikhululekileyo elibalekelwa ngabantu balo njengeZimbabwe. Laba ke bathi nxa iZimbabwe isikhululekile kwezombusazwe, ezomnotho, ezenhlalo kaZulu, kwezokwethulwa kwemibiko, kwezokukhetho lezinye, akukho zabuza omunye, kodwa bonke abasemazweni bazabonakala ngokuthwala imitshaqana yabo sebephindela ekhaya. Lingxoxompikiswano ibiqoqwe inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ndawonye le African Diaspora Forum. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngingu Benedictine Hlapo.
Yesizwe imbono kahulumende weMelika.
Ilizwe lamakomanisi eChina liqhubekela phambili lilwisana labantu abalandela ukholo lwesiKristu ngesikhathi likhuphuka inani labo. Ilizwe leli seliqalisile okusemthethweni ukuvimba okuthengiswa kwamabhayibhili ebulenjini be-intanethi. Amabhayibhili kumele athengwe emavinkilini avunyelwa nguhulumende. Lokhu kulandela ukumiswa kohlangothi lukahulumende olubona ngezokholo ukuthi lukhangelane lezenkolo. Ibandla le-Communist Party yilo eliselizabona ngezokholo, okutsho ukuthi imithetho yonke ekhangelane lezokholo izakwethulelwa uZulu libandla leli. Abazatholakala bengabhalisanga kuhulumende bazabotshwa baphoselwe entilongweni. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Christian Solidarity Worldwide sitshele iphephandaba le-The Sun ukuthi bakhathazekile ngokwenziwa lilizwe le-China elingasavumeli ukuthi abantu bathengise amabhayibhili ebulenjini be-intanethi. Uthe lokhu kutsho ukuthi ilizwe leChina lephula ilungelo likaZulu njengoba abanye abantu abakholwa isiKristu bengabhalisi okusemthethweni. Uhulumende usanda kudiliza izindlu zokukhonzela ezamaProtestants kanye lamaRoma. NgoZibandlela, uhulumende wakweleChina esabelweni seZhangji wasebenzisa omaqhuphula ukudiliza iGolden Lampstand Church yamaProtestants okuthiwa babengabhalisanga ukuthi balandele ukholo lolu elizweni. Abantu abafika inkulungwane ezingamajumi amahlanu, 50,000, babelandela okwethulwa kuleyo ndawo.
Lawo ngamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kunanzwa ilanga likazibuse ele-independence. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo uMntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.